Ukubulawa kwabasakhulayo eSouth Africa eSoweto ngoNhlangula 16, 1976 kwadala ukuba umhlaba jikelele unanzeleli langa lapho abasakhulayo bakobulawayo bananzeleli langa ngabadume ngakho ikakhulu ezemidlalo lokucula. Bekungabizwa ozwayo namhlanje eNdlovu Youth Center elokitshini leTshabalala kobulawayo lapho osakhulayo uDuduzile Gumbo olitshatshazi lakobulawayo elidumileyo uqoqe umbukiso wamatshatshazi kunye labaculi abahlukeneyo ngenjongo yokunanza ilanga labantwana be-Afrika.
Namhla sicelebrata i-African Child Day eyabantwana abathunyayo on the 16th of June 1976. Siyenza i-modeling show. Sinama-artist abahlabelayo, sinabamaphoyemu abayenza amaphoyemu about i-theme, sinabagidayo abagidela about i-theme.
Osakhulayo usiza lobuhle Mhlanga uhaye abantwana be-Afrika ethi abasukume balwele amalungelo abo.
Ngiyababona bayadila bayadilisa ukuthila lokwamani inkosikazi kusela phambili ukuthi ivumeleni ngiyithenge ngikusiva lokenyenzelindaba ngivumelani ngikwele thezezindaba okuye ngisho ngephimbo
omunye njalo osakhulayo uNkosinathi Nkomo uthi laloba abasakhulayo bonke be-Afrika jikelele bedubeka eZimbabwe khona kuphambili ngoba balutshwana abantwana abafinyelela ukuthola usizo kuhulumende. Iningi labantwana beZimbabwe babhekane lendlala ukuhamba imango emide besiya esikolo ubuyanga njalo lamalungelo abo ambalwa ayephulwa nguhulumende labazali. Namhlanje abasakhulayo bathakazelele ilanga labo ngendlela eziphansi bengelamali yokuqoqa inhlelo abazijongileyo ngoba bengafinyeleli lokuthola imali emabhanga. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.